Leyinzima mfethu, yabona le yinto yomndeni esileminyaka neminyaka, izigidi nezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilashile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impilo le kusukane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na, kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside, ngoba ungathi uyakhanyela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhanyele ka-1967 kubanga i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la think enye kwabango-77 uthi uyakhangela le intafathada eka-2012 angithatha isikhathi eside. Ngoba kulokhu sekunanzi lapha ukuthi amabutho engamazi wona ngokwayo lesihlenge lapha khona agongelozele i-Israel, akula indawo eziningi angaya khona, kuthi lezikhalo abalazo aziningi, njalo abalawo amandla kumbe abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona engani hayi akusoze kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiweyo, yikho-ke okuzane nami ngathi kuzokumisa impilo, ngoba siyakwazi ukuthi empini ezisezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhuluma ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho kunjalo okuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoba ngendaba, ngoba ngagcina kubulawa izizalwane zi-Israel. Yikho okunye okuzaqonda okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordan bona bangabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazwe futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda, sokuthiwa abantu abaningi lapha sokubhile into ebasike sikhulume, ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho, ziyabala into engathiwa zaphela sibili ngombhobho, ngoba abantu abangakanjani abangabe basebenzani sebehlule.
Sibone iMelika isima le-Israel, ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intatha kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu, ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu, and angikhona ukuthi besingathi ngathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenzani bengasazwana labo bantu ababili i-America le-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayizwa indaba yakho ndoda, kodwa hhayi kumele kule mthetho phela lapha ekumele ihlonishwe ngamazwe wonke omhlaba, umthetho ngangisho kusiza kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasomasosha e-Israel, akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njani wona awulandele.
Sizabanye bekhuluma ngokuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations, ukubona kuyinto engenzakala yini?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu, kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into le ingamanekuthekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine ne-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini, ngoba asingikhanya ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu abanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab i-Arabhu Spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna yini bale-appetite njalyani enye impi.